soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuNtulikazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokho akukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe
abakubandla lezano PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lelizabusa kuze kube phakade
mama mabihamba lapha eStrateni kunzima kakhulu ngoba babotshwa abanye bashiya abantwana abancane ezindlini abanye baye bengama breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume
bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokuxoxozela eZimbabwe kulandela okwethulwe ngumkhokheli webutho uLieutenant General Anselm Namo Sanyathwe othi ibandla lezano PF lizabusa amadonki aze amile impondo. USanyathwe owethule lokhu ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wezakhamizi eManicaland uthe ibutho lizakwenza konke elikwenelisayo ukuze izano PF ibuse kuze kube phakade. Utshele izakhamizi ukuba ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leli. USanyathwe wayekhokhela iviyo lebutho elabulala abantu abayisithupha ngomnyaka ka-2018 kulandela ukhetho olukhulu eZimbabwe. Uphenyo olwenziwa ikhomishini eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Halema Monklate lwaveza ukuba abantu ababulawa mahlayana libutho babetshengisela ngokuthula njalo abanye babezihambela eHarare. Ibutho lisakhokhelwa nguGeneral Vitalis Sinavashe lake lathi ilizwe kalisoze likhokhelwe ngumuntu ongalwelanga inkululeko yeZimbabwe. Ukuze sihlaze odaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele uMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu PF.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokho akukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lomumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikakhulu ekuvikeleni ilizwe Gipsy emweni lwawo esiphakathi kwawo ukhomanda laye ulakho ukuthi aphume egcekeni akhulume lokho akufuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe Gibbs khona ukuthi akhulume atsho njalo. Siyabona phela Gibbs ukuthi emazweni nala athuthukile kanjawo America lamanye nala akhuluma ngayidemocracy naleyo babekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma ukuvikela okufaneleyo ngokuvikela ilizwe labo.
Ye kodwa nxa sikhangela phela iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje. So lapha ke kaphambanisanga nje.
Ye yazi isekelo sombuso sithini Gibbs sithi ibutho lozomvikela lona yilokuvikela ilizwe njengakhona okukhulumayo. Isekelo sombuso sona sithini? Isekelo sombuso sithi sisho njalo sinjengokuba sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho kuliqiniso khona kodwa ke laye ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela Gibbs ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kuyeduza ngoba owayengukhomanda laye wayekhokhela i-army uZinwabashe owakhuluma sithi azuzasala ukuthi umuntu ongaya ngempini esitsho tswangirayo. So akwethusa abantu beZimbabwe khonokho
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokufika ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwa ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazinezo. But kathi sinxa kungela khetho sidlule ekhethweni mina mbona ngani ezinye izinto Gibbs ziyakhulumeka ikakhulu ilungelo lawo amadodalana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulume labo bekhululekile kodwa-ke sokusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani funa kwakukhulumileyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZanu PF obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo kwinhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Wephule umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasotsha abasesipoliseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni, kazivunyelwanga nakancane.
Ye kodwa siyabona lo zinto abashe uwaye ngu-Army Commander owakhuluma khonokho ukuthi awusozobe salute abantu abangayanga empini, kambe kuyabe kusijoni ngalo amikomando wakhona manje ekhuluma khonokho.
Yekubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni, ngoba njengakhathesi sokusuka ku-2013 kusiza ngapha, i-constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke. Ukuthi babe sempini behamba lebandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona, kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote, akuvinjelwa ukuthi amapolisa avote, akuvinjelwa ukuthi amajaji avote. Bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi entliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abese kuveza lokho, athe kuveza njalo abese senza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhulu.
Kuqondiswa njani khonokho okwethulwe ngusanyana?
Bangaphansi kukacommander in chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakhontrolayo. Ngakho-ke nxa besephula umthetho kungaphansi kwakhe, kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandela. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe upresident, ngoba uyayazi iconstitution ukuthi ithini. Kumele akukhuze khona lokho, kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi kawo kabantu abalandawalayo, ikakhulu laba abasesibuthweni abasesipoliseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezingela maphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa zithi zithwele amagabha avuzayo, ngakho zifisa uhulumende womanyano aziphe amaphepha ukuze ziphile zikhululekile. Uthuso Khumalo sipaloludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe abangalancwadi ezemthethweni zokuba kwele South Africa bathi bathwele amalahle ekhanda. Bathi ezindleleni nxa besiya emsebenzini kudingeka behambe becatshela amapolisa. Abanye bathi babotshwa umuntu esiya emsebenzini, kuthi nxa ungaswela imali yesivalamlomo uthole umsebenzi usuphelile. Isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Diaspora Association, unkosazana Vuyani Hlazo, uthi lolu hlupho luzwisa usizi ikakhulu kubomama.
Umama mabehamba lapha esitradeni kunzima kakhulu, ngoba babotshwa, abanye bashiya abantwana abancane ezindlini, abanye baye bengama-breadwinners, and kuba nzima masekumele ukuthi baphume. So kufuneka ukuthi bathole i-documentation. So i-immigration department kufanele ukuthi document abantu, ngoba abantu masebekhona lapha eSouth Africa, I believe ukuthi i-ministry kebe mele ibone ukuthi wonke umuntu documented.
Unkosazana Hlazo uthi umama inhlupho zamaphepha abahlangani lazo emigwaqweni kuphela.
Babengaphathanga amaphepha abancediswa, mabesiya ku healthcare sector, especially kakhulu mama abazithwele kuba nzima. Uthola ukuthi abanye mabehambile laphana batshela ukuthi asikwazi ukunikeza birth record ngoba ula maphepha kodwa akusiyinto evulelwayo. So ziningi inkinga abahlangana lazo and baye bengakwazi lokuthi baye kubani.
Owesilisa weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi selokhu kwethulwa iviyo labancedisa ezokuphepha esabelweni seGauteng ama crime wardens abadume ngokuthi namapanyaza ndawonye lama volunteer abeZimbabwe sebephendulwe umgodi wemale.
Ukubopha abantu mina personally ngona njengani asikho ukubopha ikubutsotsi ikudingisa ikudizisa abantu nje ukuthi bethole imali but abantu basebunzimeni because every time uthidinga istarato uthola ukuthi vele bamile ama volunteers nama police bafuna lezo mali. So yabanye bayahamba nase police station but within 10 minutes bazasebephumile sefonelwe umbezi ukuthi andoda hoza lapha ngicela imali engaka nami ngiphu. So I think it's a business game yenzwa ngama police.
Umgcinhlalo wehlanganiso weZimbabwe Progressive Foundation abayichaza ngokuthi ilwela ukukhululeka okugcweleyo kweZimbabwe. Umnumzana Lance Mlelo uthi bakhangelele ukuthi umphathi ntambo omutsha kugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Scriba abe ngohlukileyo kakhulu ulalo obekhona obengakufihli ukuthi akabathandi abantu beZimbabwe.
Minister ozobekwazi ukuthi abantwana baseZimbabwe bazela ngokuhlupheka, bazela lapha ngokwazi ukuthi labo bazozincedisa, bazela lapha ngesimo esibaphushayo besuka ezweni lokuzalwa beze kulele lokuhlupheka eliyi South Africa. Kuthi laba abantu kade benama permit bathole ama permanent residence. Kuthi laba abanye laba sibayenzele ukuthi siphushe ukuthi kutholakala indlela yokuthi abantu bathole amaphepha ngokugcweleyo.
Kusenjalo uSkomichi wamapolisa uGeneral Fani Masimula ukhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo enziwa ngamapolisa.
There are some of our members that we do arrest which are involved in
siyazi akhona amapolisa akwenzayo lokhu. Nxa siyithola imbiko yalezi zenzo siqhuba uphenyo sibabophe sibajezise.
Kodwa ke uMasemula uyaqinisekisa ukuthi kungumsebenzi wamapolisa ukubopha nokusa emthethwandaba labo abangalamaphepha okuba selizweni, njalo le yinto abazahlala beyenza. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Wezi pathelanele zeMelika, uMongameli Joe Biden uzahlangana labakhokheli bebandla lakhe elama Democrats edalela eParliamente kanye labo sebalukhulu bezabelo ntambama namuhla ngesikhathi lisanda inani leziphathamandla zebandla lakhe ezithi kumele adedele umuntu omutsha ozancintisana lo mnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngoba yena eseluphele. Mnumzana Lloyd Doggett omela isigaba seTexas eParliamente ube lilunga lamaDemocrats elakuqala ukuphumela egcekeni izolo exwayisa uBiden ukuthi ehle esihlalweni ngoba ekuvezile sobala ukuthi kasela mandla kungxoxompikiswano ayenze lo Trump ngeviki edluleyo. Kodwa yena uthi usalawo amandla okuqhubeka engumongameli okweminye iminyaka emine enganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Ukuhlaziya ludaba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ecubungeleza umbusazi omnumzana Mthulisi Mathuthu.
Masibhekisisa lolu daba lukaBiden olokuba nguye ophetheyo ngathi ofakwe libandla lakhe ukuthi ancintisane lo Trump. Masikubhekisisa kungani yinto nje ethusayo akuvamanga ukuthi elemelika libe lo mongameli oleminyaka efika kwekaBiden. Ngathi sakubona nje ngale mveni kuko kwaba khona Oregon bake bafika sibili iminyaka eminingi ephambili le lo Bush. Kodwa ngathi sesibhekisisa sesifiyele emuva kusukela ngesikhathi sikaClinton kusiya ngapha abaholi ngathi abakhokheli beMelika babeyilaba abangathi bakumidle edge kuma 40 something kusiya ku 50 kusiza la kuObama ngapha. So uthi yena uBiden abe nguye ophetheyo and lesimo ayiso sona kungathi kuyethusa. Laba kade bebhekile ngathi le ngxoxo kabe layo lo Trump labo babengani bethukile la uTrump bengani wethukile ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ngakho ke kuyamangalisa ukuthi iqembu lamademocrats liza kumalaye lize liyefika ekugcineni ngandlela bani. Ngakho ke kuyini okwenzakalayo phakathi ebandleni okwenza ukuthi baze bame lo muntu osekhulile. Sesimbonile nje kuye wakhubeka emveni lapha eduzane la ngale ekuqaleni. Kuyethusa ukuthi nguye ophambili. Ngiyakhumbula nje ngomnyaka bekungu-96 uBob Dole encintisana lo Clinton kukhetho lwamademocrats. Ukuthi uBob Dole bengumuntu omdala bekuyinto nje ngaleso sikhathi ekade sebusabane wathi usuzoma umele amademocrats wona omdala kangaka kanjani. Kodwa nanga uBiden ukhona ngathesi, which is almost 30 years after those elections, esikhuluma ngayo close to 30 years.
Alubana uMongameli Biden ethe wehla esihlalweni, ibandla lakhe ladinga omunye omutsha ozancintisana loTrump. Awuboni yini ukuthi amademocrats engaba esetshaywe yisikhathi lapha ngoba ukhetho lwenziwa nje maduze ngolwezi?
Yeah. Masi kukhangela nje ngathi at face value, yebo, hayi, kungathi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa kupolitics siyazi ukuthi hayi, even nje lo mzuzu kulakho ukuguqula nje ukhetho, ukuguqula umumo, ukuguqula izinto, ukuguqule ngathi indlela umuntu abonakala ngakhona. Kungenzeka nje ukuthi wona amademocrats athole nje omunye umuntu ongathi vumbu laphana, abuye abe ngomlilo nje amhaqaze uTrump angaze aba lethu. Kodwa hayi, eqinisweni masisikhangela nje ulwezu lapha eduzane setsheko, kuzokuba nzima ukuthi bathole umuntu ozowenelisa ukuthi ancintise ngalesi isikhathi esilutshwane sesise. Ngoba masikhangele uTrump yena le nto akiyo yona umsebenzi lo akuwo kathesi wokufuna ukuba ngumongameli futhi, yinto nje aqale kuyiplana wayihlalela phansi mhlazana edliwa nguBiden kumkukhetho lidlulile. Every day insuku zonke behlale vele kukhanya ngoba ufuthelene ngaphakathi kwakuthi ubuse nje kweminyaka emine, ufuna eminye iminyaka, ufuna futhi elinye ithuba lokuthi ubuse. Ngakho-ke lo ozongena manje ma kungenzeka ukuthi uBiden aphume uzoba lobunzima obukhulu, uzobe eqansa indaba enkulu ngoba uTrump uzimisele kule nhlelo zakhe ezinenge zokuzama ukuthi aphenduke abe ngumongameli. So kuza kuba nzima.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungela ezombusazwe njalo ingcwethi kwezokwethula kwembiko obexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Ngokusigaba sabadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe, namuhla sixoxa loDokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo leMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, osebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet ukupha uZulu ulwazi lwezempilakahle.
Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yona le Delaware, then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi nza kwenza kwelinilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathisa ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. Be ngile feeling le drive yokwenza into ezizancedisa wonke umuntu. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguzwa enhliziyweni yami ukuthi hayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele phathelana mayelana ngezifo ababelazo. Ya, ngiyathaba kakhulu ukuthi semfike kuzinye semfike kilo. Ngiyakwazi ukuthi kulo msebenzi omkhulu obuyayo kuzafanele ukuthi ngicontinue ngiyenza engikukwanisayo ukuthi ngi-improve ama communities
eh. Yuphi umbiko ongawuchiyela abanye abatsha abalesifiso sokuthi labo bafike kuleli zinga?
Ngikuthi bebe lama dreams, bephuphe, becabanga izinto ezinkulu. Ngesikhiwa kuthiwa dream big, which means ukuthi bebe le confidence yonke into emhlabeni iyakwanisa ukuyenza as long as ufaka i-effort njalo ukhuluma labantu abaku-direction yona leyo ofuna ukuya kiyo.
Udokotela Dalton Dube isizalwane seZimbabwe seMelika phansi kohlelo lwabatsha olwe Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders ubekoxala Studio 7 eseDelaware khonapha eMelika. Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe zig isisetshenziswa ngabantu endaweni ezichiyeneyo loba isilela elizweni. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Asingathi izig inzima ukutholakala okwakathesi, kodwa indlela esibona kuthengwa ngayo emavinkilini amakhulu sokuphose kube yi-50-50 le-USD. Mhlawumbe okusakhathaza abakhala ngakho abaningi yilokho esingakwi-fungibility yezig, ukuthi nxa le zig uhambe yephiwa i-US dollar directly, yikho ngathi kusasilela kakhulu. Kodwa xa sikhayela ukusetshenziswa kwayo, hhayi ilokhu ikhona, ilokhu ikhona, iya-increase especially kuma-large retails nakuma-wholesales. Sibona sokuphose kube utshikile obhanqa ukuthengwa kusetshenziswa US dollar la kwadinga abasebenzisa izigi.
Ye, nxa sikhangela isisindo sayo izigi imi njani?
Ayisusele isisindo, isisindo sayo siqiniswa yikhona ukuthi ayikatholakali, ayikaflood i-market. Yikho kwenza ile sisindo sayo. Iphinde futhi le nhlelo ezikhona ezokumekasho ukuthi akula rate engekho emthethweni, nazo futhi ziyayinika isisindo sona lesiyana. Ukungatholakali kwayo yikho kwenza iyanelise ukugcina isisindo sayo. Ilokhu imile khona phana ku-13.9 siya ku-14, ayikayadluli khonapho. Lokhu iyafakwayo, asikayiboni isiwe isisindo.
Ye, kodwa emkambo wensida ungazani iyakhithika khonangani?
Ye, emkambo wensida mhlawumbe singakhithika ngenxa yokuthi mvele umkambo wensida usuncipha. Lo la engabe esakwenza kwemkambo wensida kuzabeza kuchaya ngemali ephezulu ngoba la esesabela ukuthi uthathe indlela engamfaka enkingeni lomthetho. Ngakho-ke lokhuyana ukukhithika kwayo sokutshengisa iriski yento abayenzayo kunokuthi itshengisele i-demand and supply yayo.
Ye, kusiya phambili ubona zani izahlela kanganani emkambo wemali izigile?
Izigi mbona ngani isakhona sibili, ikakhulu i-electronic form yayo mbona ngani isazoba khona. Kodwa njengoba kulokuxoxisana ngohlelo lwe-digital currency or i-cryptocurrency, mhlawumbe sesingabukuyela futhi sibe lenye i-digital form yezigi engasiyo le esiyijayeleyo le eku-electronic system. Sesingabona mhlawumbe sokubuya i-crypto zigi eyayivele ibuyelelana ngomnyaka ophelileyo engama-zig tokens. US mbona ngani lawo sengaqala ukuvama nje ukusetshenziswa, kodwa layo mbonisa khona sibili emkambo wemali esemthethweni.
Kodwa kanye ngizempela abantu lokho beyesaba izigi lapho bayesabani ke?
Mina beyesaba lapha Gibbs ngamangala ukuthi bangabe beyesabani ngoba ayikatshengiseli ukuyisindo. Abantu mhlawumbe khonokho kuthi akusela mathuba okuthi uyiguqule iye ku-US dollar okusemthethweni. Silokhu esalindile ukuthi mhlawumbe oyikhonethi baza oyikhokheshi bazaluletha uhlelo lo-Beirut change. Kodwa kwakathesi hayi ngaqamba manje ukuthi abantu bangabe besaba ngoba kwamkeleka kwayo yakhulu njengoba ngishilthe emavinkilini amakhulu sibona ilokho isamkeleka ayikafiki ye ukuthi memetheke ngendlela esifisa ngayo kodwa ukuyesaba kuyamkela kusasilela mhlawumbe kuma informal economy
yebo
informal economy hayi
kwenza kwini kono kwenza kwini
kumele ukuthi informal economy nenga ayikho ku formal banking system izigi singayithola ukuthi isikhathi sineyona itholakala kuma systems zona la asemthethweni esiwajayele ama banking systems kukade informal sector enengi vele kayibhenki informal sector enengi ayiparticipate kuma formal financial systems yikho kuseza ukuthi bangafinyeleli ukuthola izigi
umnumzana Stevenson Dlamini ufundisa ekolejini le-National University of Science and Technology ubexoxa ezimele lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, siyacela bakithi ke lisincede kuward 23 Silobela Chief Malisa. Kulo Sopu, ihlupheki Brighton mabulawa moyo. Umshayamani weklinikhi empinda, umabhalano ze-CC. Ngiyabona sezenza umntaka mnangagwa ngoba konke kakwenzayo lapha la masobhu kasawananzi, kasananzi muntu. Uyadeclare kuko konke njalo umkhulu wesikafu. Siyacela Studio 7 ukusibuzele ukuthi kathi kungani ujaha lo kumbe umntaka mnangagwa yini, umhlupheki Brighton mabulawa moyo. Njalo kusobhu lokakungena abangamfanelanga le ndlu yankhona ingasiyo ndlu ukuthi akaba ngusobhu. Hambe shuwa mntana imvana shuwa siyacela kusuka Studio 7 sibuze ukuthi arimhlupheki kuyini bukhazile mesabani lendini mesabani sesithwele nzima lapha umuntu bahola nzima uyantshontsha umumbu aphe abangani bakhe labanye abezani uPF encitsha abantu hlupheki moyo
salibonani basakazi beStudio 7 siyabonga usethulela izinhlelo zenu mina ngumama umhlali wakobulawayo into engikhuluma ngayo nansi bengilalele uKhalazani ekhuluma ngamanzi Councilor ka-10 Ntumbane ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu kakhulu ngamanzi kodwa ubulawayo uCouncilor wakobulawayo ugijime wavala izimpompi zingelamanzi zinjalo bavalelwa abantu abanzi abantu abalamanzi abantu bavalelwa amanzi shema ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole sikuzwile Khalazani unyembeza kawulayo shema abantu livalile abantu amanzi bavalelwe abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi nanxa sebuyile amanzi kakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho uyabe khangela umakhelwane besikha amanzi izibhorana zisela amanzi abantu bagebhile imithombo abasela amanzi kunzima kobulawayo Councilor kazwelula abantu
ke silibonge Studio 7 ngendlela elisincedisa ngakhona ukuze siyazi lokufihliweyo siyakubonga konke lokho kodwa ke mina into engikhathazayo ukuthi ngine complaining ngalabo abantu laba abantu bayizana kambe uyezwa umuntu othi ufuna ukuchaya ukhansela uchayelwane ukhansela kachaywa ufakwa ngabantu ukhitshwa ngabantu so ma kulento wrong ungathathi ukuthi wena walwa akula muntu ongalwanga labo mama abana baba besiphekela thina sisempini ngabantu laba balwayo uma babengasiphekeli wawuza kudla nga sasingasibo bothubayi sasingabantu esicelayo yonke into sinikezwa ukudla ngendlela eright not abanye bethu laba babethi befika bethi sathatha nehuku thina zanga sathi ukuthi sithwala lenkukhu no ileadership yethu ekababa umqabuko uJoshua Mnyongolo Nkomo onguye owayesikhokela wayesitshela indlela yokuphila the way esasiphila ngakhona we disciplined cadres namanje siloko sihlonitshwa njalo abantu laba abathi bachaya ukhansela bengabi bengakhulumi ngokuthi bangamazipra abakhulume bethi bangabahlali not ukuthi ngamazipra they are spoiling our names thank you
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo landilakho kusithumelayeni imibono unombolo ezithi +1 202 465 0318 Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla sixoxa ngabahlala kwamanye amazwe abadabuke eZimbabwe ngokubhekane labantu abahlala kwele South Africa okulohulumende womanyano. Singake ehlukanisa izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abakubandla lezanu PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lelizabusa kuze kube phakade. Kodwa abaphikisayo bathi uLieutenant General Anslem Sanyathwe wephule isekelo sombuso weZimbabwe. Bathwala nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.